Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Wela mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 29 kuNcwabakazi 2020 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe likhwelela yakumakhulu phose amabili izolo ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha.
Ngiyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uzulu ayamapolisi ngoba uzulu consent uzulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo.
Ngemva kokuhlaselwa ngabantu, inkampani eqatshisa izimota e-Impala yethule umbiko isola ukusetshenziswa kwemota yayo ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mutshehiwa. Kule ndlovu ezilitshumi lanye ezitholakale zifile ehlathini lePhandamasudu duzane leVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane weCOVID-19 kuleli likhwelile njalo izolo laya kumakhulu phose amabili 195 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ugatsha lwezempilakahle luthi abane babantu laba ngabeMashonaland West. Oyedwa ngowakobulawayo kuthi omunye njalo ngowemanicaland. Lokhu kutsho ukuthi abantu abafe kuliviki kuphela bangamatshumi amane 40. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo bangamatshumi ayisishiyagalolunye lasithupha 96. Asebefunyenwe belawo selokhu waqhamukayo kuleli sebesedlula inkulungwane eziyisithupha 6388. Asebesindile bona sebengu 5043. Okutsho ukuthi abantu abalokhu begula bayinkulungwane eyodwa elekhulu elilamatshumi amahlanu 1150. Inkampani eqatshisa izimota e-Impala Car Rental ithi iphatheke kubi ngodaba lokusetshenziswa kwenye yezimota zayo kusehlakalo sokuthunjwa kosakhulayo uTawanda Mutshehiwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela ngenyanga edluleyo bayamtshaya walimala kakubi phakathi kwensuku ezintathu engaziwa ukuthi uyaphila nalo ukuthi ungaphi. Ngemva kokuhlaselwa ngabantu enkundleni yeTwitter besithi kumele inkampani le iveze ukuthi ngubani owayeqhatshela imota, umqondisi weImpala umnumzana Thompson Dondo wethule umbiko namuhla esithi kuyabahlupha ukuthi imota yabo yasetshenziswa ngalindlela. Kodwa uthe kabalamandla okutshela abantu ukuthi kumele benzeni kumbe bengenzini ngezimota zabo nxa beziqatshile. Uthe ngempela bakhona abangasebenzisa izimota zabo ukuganga bona bengakwazi. Kodwa uDondo uthe inkampani yakhe izimisele ukuvezela amapolisa angaba ephenya udaba lukaMutshehiwa ukuthi limota yaqatshwa ngubani. Ngaphandle kwamapolisa uthe kabenelisi ukuvezela yiloba ngubani limbiko. Abantu abanengi bakusolile lokhu besithi uDondo lenkampani yakhe balomlando wokuvezela imuli kaMutshehiwa ukuthi ngubani owasebenzisa imota yohlobo lweFord Ranger le ukumthumba kanye lokumhlukuluza Sekutheswa umlando wokuqoqa ukutshengisela okwakumele kwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Abanye baqale umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi engaze abesaqatsha izimota ze-Impala ngoba zithumba abantu. Inkundla yeZim Live ilandele umkhondo walimota isuka la okobulawayo lapho eyabanjwa khona ikamera ihluthuna uMuthehiwa ongumzukulu kaMduduzi Mathuthu, umhleli walinkundla laye obikwa wayedingwa ngabathumbi bakaMuthehiwa. Iwulandelile yaze yayatheleka eImpala Car Rental eHarare. Ukuhlaziya loludaba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uZulu ayamapolisi ngoba uZulu consent uZulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo okutshengisa ukuthi babe hayimota zabo. So sokufike kucacise bekwenze kube sobala ukuthi ngubani umuntu owanjani owayihayayo imota yabo ngoba ukuthi bazamelele amapolisa akwenzi. Kuyacaca ukuthi umfana lo wathathwa wakhanjiswa endaweni eziningi ezijiyeneyo imota zabo zilama tracker. Ngizothi bethu ukuthi umfana lo ngoba wagwatsha umfana lo kuvideo ukuthi bamthatha bamhambise egangeni. I-tracker yabuyatsho ukuthi umuntu wayengaphi. So ngibona ngazathi ikhampani le sokuze ukuthi incedise abantu beZimbabwe abahlala behlukunyezwa bethi bathathwa zimoto ezingalama namba ukuthi kuyabe kuhayo zona imota ze-Impala. Impala kathesi ukuthi yona ithi zamelela amapholisa lawo akangani angcolile endaweni yalomfana akwenzi. Amapholisa azikhangelelanga okunengi kodwa zikhangelela ukuthi wonke umuntu oyabe sethintekile akazigeze ngokuthi hayi mina wami umlando yilowu ngenza lokho. So ikampani le yavuzana ukuthi izimelele ukuthi ilandwe ngamapholisa. Ikampani le kuze ukuthi yona njengoba ukuze layigeze ibizo layo kayitsho ukuthi imota yayo yahayi wambani.
Inkampani le ithi lanxa ikusola kakhulu okwehlela uMuthehiwa gayilamandla nxa ihayisa izimota zayo awukutshela umuntu ukuthi kumele azisebenzise njani. Uthini ngalokho?
Imota ingazake isuke eImpala eseKaroi ibuye izosetshenziswa ukuganga kobulawayo then ibona bebesebesithi they are not responsible. They are responsible labantu beImpala abancedisi amaZimbabweans ngoba into leyi ayiyintsha. IZimbabwe lilizwe elinabantu odwa belokhu betshontshwa kusukela ngama-80s ngesikhathi seGukurawondlo kuze kufike namhlanje. So mbona ngazathi kathesi kuze kwabanjwa sebebanjiwe abantu beImpala ukuthi babahayisela abantu abaganga ngileyo izimota zabo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile ngokunye okuphuthumayo. Kulendlovu ezilitshumi lane ezitholakale zifile duzane leVictoria Falls ehlathini lePandamasu. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olweZim Parks umnumzana Dinashe Farao utshele iStudio 7 ukuthi indlovu lezi zitholakale izolo njalo uthi sebethumele odokotela benyamazana ukuthi bayedingisisa imbangela kodwa uthi banakanela umkhuhlane we-anthrax. Isehlakalo lesi siza ngemva kokufa kwendlovu ezedlula amakhulu amathathu kweleBotswana ngasikhathi sinye kumaviki asanda kwedlula ngesizathu esilokhu singakaziwa. Kulemuli yeZimbabwe ehlala kwele South Africa ethi idinga uncedo ukuze elaphise umntwanayo oleminyaka emithathu ohlaselwe ngumkhuhlane we cavernous hemangioma wona oyenza umntwana lo amile izigaxa zenyama emzimbeni lamathumba njalo izitho zakhe zomzimba ikakhulu izandla zikhule ukwedlula izinga lakhe zicine ziqunywa. Unina uthi indodana yakhe uthando uhlaselwe ngumkhuhlane lo esanda kuzalwa njalo useze waqunywa isandla sokudla. Uthi njalo uze odokotela bamhlole kufunakala imali engange 13,000 rand. Imifanekiso kathando esiyibonileyo iveza ukuba ngempela izandla zakhe zinanabuke ukwedlula umzimba wakhe. Ulenkalakatha njalo yesigaxa senyama phezu kwembambo kumhlubulo wesandla sokhohlo. Sixoxelo nina unkosikazi Priska Hlongwane.
Umntwana ngamnanzelela igrowth eyayikhula esandleni esika right ele 7 days, then uthe esele 3 months kwaqalisa futhi ukukhula ku inguinal area ku pubic part lama testicles elilodwa laqalisa ukukhula wahamba wa operator bathe beqeda kulo operator kwakuyi first operation yakhe ama first operation yakhe operator ama operations ayi 2 kwaqalisa ukukhula ehlangothini kulokhu ngxele ku left side phezu kwembambo kuthe sekukhula kanjalo futhi sele 9 months wa operator isandla ngoba sesesikhula kakhulu sesesabe kusidlula isandla sami abe abhithitha imini le emithathu yoyayikhulu okumangalisayo kwavuvuka futhi ku-axila ngaphansi kwekhwapha phezu kwale elinye ithuma eyayikhule kuqala ku-operator operation yesithumba. Uthe esehlele after 3 months after le operation waqalisa ukuba la mathuma amanye ayi-4 akhula ku-right side lapho ele operation khona lapho abhithithwa isandla. Lawo mathuma ayibuhlungu ukuthi ngagijima esibhedlela tezenkijima esibhedlela bafika ba-operator angu-2 akhona. Uma beqeda ku-operator la angu-2 akhona kwaqalisa ukukhula the right hands from the o-box yaphansi waqalisa njalo ukukhula. Uma iqalisa ukukhula kanjalo kwakuleyinye ithuma eyayisemuva kwakumele layo ikhitshwe ngoba yayibuhlungu. Uthe eqeda kukhitshwa kwakhula isandla esika-left sona lesi esi-right esinga-amputethwanga la saqalisa ukukhula.
Isifo lesi ungathi siphazamise njani impilo yomntwana?
Kumafekthe emotionally kakhulu ngoba nje ilife yakhe yonke nxa ekhuluma engumntwana enjalo uhlala engibuza ukuthi kuzophela nini amadumbadumba la azophela nini alawo lokudlala nabanye abantwana. Uyahamba edlala yedwa ngoba uyabe kwasi bazambiza besithula amadumbadumba abanye bethule izinto eziningi. All sorts of those things bemangala ukuthi lesandla sinjani izandla zakhe zikhwananga imini yakhe ayikwananga. Even ukudla uyakhe atho sometimes ethi khona ngikwazi ukudla ngoba isandla sami asikwananga ngilazanto ezingenele. My worry is uminwe emibili layo isikhula. So bengicela uncedo kakhulu ukuthi at least if odokotela bangathola isolution angangena ku-MRI sibone ukuthi khona phakathi kunjani then sekudingakala isolution ukuthi angasizakala kanjani.
Abangathanda ukuphathisa bangakuthola njani?
Abafisa ukusikhulumisana nathi ngefoni nanzi inombolo ezilandelayo 0027 62 374 3560. Inamba lezi uyakwazi ukufona njalo la kuWhatsApp zikhona. Uyasiyakwazi futhi ukuthi sixhumane sifonelane la kuWhatsApp. I-address lapho sitholakala khona nayi 66 Oakland Flat kudilare lepop euvel eBellevue East yikho lapho ongasithola khona. Then njengoba kune-corona kulama rules and regulation ma ufuna ukubona ingane kuyaba nemithetho kodwa akuyalele ukuthi ubuye uzobona i-condition umntana akiyo bezusiza lapho osiza khona.
Unkosikazi Priska Hlongwane ngumama kathando umntwana ophethwe ngumkhuhlane we-cavernous hemangioma odinga uncedo lokuthi elatshwe. Inombolo zakhe njalo kwabangathanda ukumsiza zithi 0027 62 374 3560. Ngeza kwele South Africa.
Lamlela ntwandwe, 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 lamlela ntwandwe
Kweze mapandleni lamhlanje inkomo zivikwa seziqalisile ukucuba kwezinye indawo ezansi emandebeleni ngenxa yendlala kanye lokusilela kwamanzi ngoba amadamu esesitsha. Kubika uAlbertincube.
Indlala ehlasele enakene ibulale inkomo ezedlula izinkulungwane ezilijumi lasithupha 16,000 endaweni ezithiyeneyo zeMathebeleni South. Lanxa izanuse zomkhathi zisithi lonyaka kukhanya kuza kuna izulu elaneleyo eZimbabwe lasemhlubulweni ezantsi eAfrika, ezinye izakhamizi ithi izifuyo zazo seziqalisile ukucuba ngenxa yendlala lokusilelwa kwamanzi. Nansi sakamuse Tana Ugwe, umnumzana Jeffias Dube.
Abadala lapha baphila ngokuthengisa imbuzi, inkomo, but lo nyaka kuyafiwa, izinkomo seziqalile ukucuba.
Isigaba seBedbridge yize safelwa zinkomo eziningi ukwedlula zonke eMathebeleni South, nakenye silandelwa ngeSebulilima kuzobuya eGwanda yona eyalandelwa yinsiza. Ngaphandle kwezifuyo abantu abakhulumela Studio 7 eGwanda South labo bakhala ngokuthi uMangoyo usela leziko, but ngaphandle kokuthi bathole uncedo oluvela kuhulumende bazabulawa indlala. Unkosikazi Mnyadziwa Siziwe eChina Ugwe ulima impidi esifandeni sesibambene garden kodwa ududubo impuphu.
Angazi ukuthi ngisuka khona kwenze kudlani impidi yonale yafika ngezini ngisikelele ngifake lamatamatisi sipheke impuphu akusela siphelile phiphi. Noma ngabe kwakomunye ngicela ngenike ngecapha ngiyabuya ngenze iporini umuntu uyakwazi ikafi mahhala.
Unkosikazi Noniyadube epaye phansi kwentebhe yena uthi ngaphandle kodubo lwendlala babhekane lokusilela kwamanzi.
Amanzi asesishotela njengoba libona kunjani, asithatha amanzi anti limbonile ngivelayo phansi kwedamu ngebhara.
Isakhamuzi Kalange Gwanda South umnumzana Hlupe Siziba uthi iningi selisukile emakhaya kuyadinga ezinye indlela zokuziphilisa.
Kathesi sinje akuna hlelo elisiza abantu abaningi vele sebeziphilele esigurukuzeni.
Iy'nkokheli zomdabo lazo zithi uhulumende kumele angenele asize abantu ngokudla. Nangusobhuka kothiwedi kuward 15 eGwanda South umnumzana Gilbert Peter.
Isicelo kuhulumende ukuthi ancede abantu, siyabona lo nyaka zizaphela kuzathi icorona abantu kanese abahambe ngucorona ebhari kwendlala enye imangalisayo.
Amazwi akhasekelwe ngusobhuku wentiwe kuward 18 esinayi umnumzana Nathaniel Moyo yena odibazazithabalala abantu kanye lezifuyo zabo xa bengasatholanga uncedo.
Sincede ngelikhulu ukudla kwezifuyo nokudla kwabantu ngoba abantu bona abathola ukudla ngabantu abe-social welfare balutshwana, iningi abantu abatholi lutho. So laba abangatholiyo bona bayabephila ngani ngoba kunjenje lezitolo lapha kule nsuku ungaze ube luka ibhondi khonoko abantu bezitolo balawa ibhondi bathi abalifuni. Angikwazi ukuthi manje sizaphila mpiloba.
Inhlanganiso enakekela uzulu olambayo ngesikhathi sendlala eWorld Food Program ithi iphakathi kokudinga uncedo lokusiza uzulu eZimbabwe ngokudla. Ithi ukuguquka komkhathi, ukumamanzonzo kwezomnotho wakuleli kanye nokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kulapho kuthiya abantu abafika phose izigidi eziyisishiyagalolunye 8.6 million behlaselwe indlela embi kusiyaphela lo mnyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseNdibe Snai no-Albert Ncube.
Siyabonga Albert ngohlelo lwezemaphandleni. Siye kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla sihlaziya ukuthi isimo samanzi abikwa ayingcolile eluveve njalo akhulisa abaningi. Sesinjani abanye babhubha ngenxa yamanzi la. Sixoxa lokhalisa waleso sigaba unkosikazi Fabinsipha. Yena esimthole elomnumzana Emmanuel Moyo owathintekayo kulesi sehlakalo waba lesifo. Kanye lo nina sizaqala sizwe ingcazelo kuye ukhansila.
Kungani kuba ngcono kwabanye laba kade begula izisu but abanye lokhu begulagula ikakhulu kulomfana wahamba wa-operator so umfana lo uthwele nzima unida amatube lawana awokuhambisela idoti inamba ku-1037 uthwele nzima lokhu wasusela kwakwala ngamanzi sibili uthwele nzima kadle okunye ukudla sesidla ama-mashed potatoes yokudla okuncane nje vele nxa ihambe eganyeni semele ihambele kulawo matube bakithi okokuthi layo umama kasebenzi akulo ukuthi basile ngani lapho kudingakala khona bakithi ukuthi ngatholakala uncedo labanye nje lokhu beyingane balesiziso nje but hayi ngani ukuba ngcono kulo baba ndilawo omnye wakho osiziba la ulokhu ekhala ngaso isizo kodwa hayi kwabanye hayi so ngani ukuba ngconywana mbijana
kodwa sambona edinga usizo waluthola yini
ngihlezi labo khonapha lomama wakhe ngithanda ukuthi umama wakhe laye ngimqhubela ifoni laye atsho kuphathelane lo nomntanakhe lizizwelelani lodwa khona ngaso
mina umama kaManuel ngihlezi lo Manuel uManuel wagula ebulawa yisisu samanzi bathi yi-typhoid so uManuel ayefuna ama-colostomy bag lokudla okulula okunjengama-spaghetti lamarayisi into izinto ezilula nje kwathiwa nginike zona esibhedlela so ikuthi ngize ngikutholi kunzima imali yangikhona kangisitholi lami ngumuntu nje amphilanga kahle phongukuhlala endlini uManuel ufunane ukudla okufanele akudle lama-colostomy bag kona lawa akhosta $4 lo $5 kade sekhule $5 liyi-1 so ube ngakatholi usizo oluvela ebantwini but belokhu bethembisa kodwa bebengakaze bafika
yini Emmanuel wayi-operate somntu indawo yamanzi we-typhoid so kathi sekenzela ama-costume base so kuzongathole ngathola nzima sokudla kukhona akunzima ukuthi ngikuthole cause into zakhona zingaba zedura so imali khona noma ngasebenzi zihlakele nje endlini ku kathi kukhona enye ibithembisi nje zazinika nje okunye okuncane ozangancedisa okalesi kati akafiki khonaninikhonakhona zizoletha ngizosebenzisa
siyabonga councillor ngokukhuluma lo mnumzana Emmanuel Moyo kanye lo nina sesibuya kusimo samanzi khona ngapho eluveve sesinjani kathesi
empompini ayaphuma hayi kathesi ahlanzekile hayi mahle okuthi lanxa wakhangelayo sesiwanatha nje singabilisanga ngingazi abanye sekuya once a week ngoba amanzi wona ngokwawo emadamu ethu awasekho bese kuncedisa inyama yendlovu manje amasela antshontsha ama-cables antshontsha le-compressor so kathesi bebesebhizi ngokulungisiswa kodwa khona kahle kahle vele amanzi awakho emadamu sebezama nje ukuthi ngani bayancengiselela ukubana engxa inkosi ngasihawukela kuzokuyefika ukuthi izulu lini
ikhansile yedolobho lakobulawayo yayithembise ukuthi izabhadala indleko zabanye kuyini eyakwenzayo ukuphathisa abantu
ekuncediseni ikhansili amarisithi awama-ambulesi bangicela ukubana ngiwahambise ku-find ambulesi khona ngale ukubana abantu bezama ukuthi bencedise bekhithelwe imali okwakumele bezibhadale bona ngokuthwala kwabo i-ambulesi so bazancediswa ngokunjalo ukubana bengabhadali leyo mali
leyo bekuyingxoxo lo councillor Fabinsipha weluveve njalo sizwe umnumzana Emmanuel Moyo owaba lesifo esibikwa sabangelwa yikunatha amanzi angahlanzekanga ohlala ku-1037 eluveve lonina njalo edinga uncedo ngoba impilo yakhe isilukhuni asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSthandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga Sthandekile siziqhibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba siluphiwa lijahelitala uChris Gande
lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChrist Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana DC Gqoka umhlabelisi osethule idlalade elitsha idlalade lakhe lithiwa ezakithi elilengoma eziyisithupha eleminyaka yokuzalwa engu-84 okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo
ukuhlabela njalo ubona ungani uzahlabela usiya fika kuzinga liphi elokuvakatshela na ezinye indawo uhlabela
ngaqalisa ukuhlabelela ngisesengumntana wesikolo ngo-1948 ngaqhubeka ngihlabela ngaze ngaqetha isikolo ngo-1958 ngo-1959 ngaqalisa ukuhlabelisa amakwaya esikolo lapho engangifundisa khona ngikeze ngithole ithuba leli lokuthi ngirekhode i-albhamu yami le eyakuqala ngazwanile isifiso sokuthi ngiqhubeke ngihlabelela ize ngibe nethuba lokuya kwezinye indawo emhlabeni.
Kala izwi elinye lapha elesifazana elimnandi ungasela ukuthi yena lo ohlabela laye ngubani igama lakhe njalo useke wahlabela na kumbe laye uyaqala
lo ohlabelayo uQuincy uyahlabela uselama album amathathu waziwa njengoQuincy Gqoka Moyo engumntanami ngifundise okweminyaka engu-40 njalo ngihlabelisa amakwaya.
Ungavalelisa abalaleli.
Balaleli, ngijabule ukukhuluma phambi kwenu. Abafuna ukuthenga umculo wami abasebenzise inombolo 0779116855. Subscribe YouTube channel yami ethiwa DC Gqoka.
Sana DC Gqoka umhlabelisi oleminyaka engu-84 osethule idlalade elitsha ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChrist Gande asidibaneni njalo neviki ezayo lilalo.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 likhwelile laya kumakhulu phose amavili izolo 195 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ngemva kokuhlaselwa ngabantu, inkampani eqhatshisa izimota e-Impala yethu leyo mbiko isola ukusetshenziswa kwemota yayo ekuthunjweni kukaTawanda Muchehiwa. Kule ndlovu ezilitshumi lanye ezitholakale zifile ehlathini le-Phanda Masu duzane le-Victoria Falls. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamilinkomo.